liqiniso lelo njengebandla leMDC Alliance amalunga ethu siwabone botsha kakhulu siwabone ehlukuluzwa kakhulu sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano lisalelwa ukwenza inhlelo zalo amalunga amaningi edale lephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waxoshwa ephalamende isiwaxoshile isala njalo ukuthi kwenziwe-ke ukhetho i-by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhetha abafuna ukuthi babamele lephule kakhulu ilungelo loluntu-ke ngomnyaka ophelileyo ikanti-ke bonke-ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF icatsha kakhulu-ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi-ke yiyoyenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayisiniki abantu ilungelo labo lokuthi-ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho-ke hhayi sivumelana-ke lokucubungula logwalo lolu olukhitshwe ilizwe leMelika
kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula
iZimbabwe iZANU-PF ke lohulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni-ke ucubungulo lolo luphumileyo luqonde nta luveza-ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho-ke singasisimbe singacabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa-ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo-ke ngomnyaka ophelileyo leminyaka yonke eminye adlulayo ukuthi-ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa sikhuluma kanje ziningi-ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lokho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe imthethandaba indaba bethonisise lokho bekurimand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo-ke yikuthi-ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke.